ayilokhu ngamanga aluhlaza shoko akulanto enjalo akuzange kufake imigoqo njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama recourse nxa kungaba lo muntu ovotela omunye mbona ngani ngikuzama ukuthi into enzwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola angithi so asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye into ekhona kubizwe ama nomination phakathi e-City Hall kwatholakala ukuthi u-Senator Councillor kusodolobho u-David Cotard uqanjiwe kwatholakala ukuthi yiyo seqanjiwe right uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama-secondary abantu abasekelayo kwatholakala ama-secondary kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe uselakala so lokho ukuthi kuthiwa abantu bayakisiwe amboni kuliqiniso into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhundla bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa kukhethwa ukuthi nxa ungama lo David Cotard ubelosekelo olukwanileyo amakhansela amaningi ebemsekela so mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu behlulekile ukufaka owabo umuntu sebeqamba amanga bethi besithi kuthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls
njalo sizwa kuthiwa kulokukhonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcini sihlalo bamakomidi kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo bengayekela bebetshelwa khonokho okuthiwa bazaxotshwa
lokho ngiyaphinda futhi ukuthi ngalisilo qiniso lokho yikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo umsebenzi ohlelekileyo umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi acambe umuntu afise ukuthi abe khona kodwa engubone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo so osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo lokho alisilo qiniso njalo into esikhuthazayo ukuthi nxa kuye kwaba lo msebenzi onje sizabantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga insolo lapho ongamelanga khona sithole leyo nsolo.